Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uEvans Zininga obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-29 kwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
bakhona abantu abathole amavoti abo eWoodville, bona bengabantu beSource Town. Omunye wathola ibizo lakhe eMazowe, yena engumuntu wakobulawayo.
Amabizo abantu abaningi awekho kuluhlu lwabavoti khona umongameli Emmerson Mnangagwa ekhangelelwe ukwethula ilanga lokuvota lamuhla.
Wagayina omama uNzenza labo Minister Mona bonke bacina ngedelimitations for one constituent, so ayikhangeli ukubana nguzibani kumbe ungaphi.
Ukungahleleki kohlelo lokwaba izigaba zokuvota idelimitation kungaba sekuphuma egcekeni na ngoba uluhlu lwabavoti lumanikiniki.
Ngise Cosmo City laba bantu bebehamba bengena emafemini behlukumeza nje abantu ngokuthi bafuna amaphepha abantu babadlela imisebenzi.
Abenhlanganiso ezigqugquzela ukududulwa kwabo kuza kwele South Africa sebeqalisile ukubhoda ngamafikitali bekhuthaza abavela kwamanye amazwe abangela maphepha okuhlala okusemthethweni ukuthi baphume baphelele umhlaka 1 enhlangula engakafiki. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Amabizo abantu abaningi awekho kuluhlu lwabavoti. Abantu laba bagoqela amalunga edale lephalamende labake bancintisa abafana lomsekeli kamongameli webandla le-CCC, umnumzana Welshman Ncube lonkosikazi Nicola Watson. I-Commission yezokhetho ye-ZEC ivule ugwalo loluhlu lwabavoti ngomgqibelo kusiyafika ngolwesithathu ukuze uZulu ahlole loluluhlu ukwenzela ukuthi nxa kulamaphutha alungisiswe. Iningi lithole amabizo engekho kumbe esuswe lapho abahlala khona asiwa kwezinye izabelo zelizwe. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza.
Abantu abaningi bathole amabizo engekho, ukanti ke okulihlekani nje kwabantu kuthole kutholakele amabizo ekhona. Kusithi ukuthi abantu abaningi abasozi benelise ukuvota, njalo bengazi bekwanisa ukuthi bevote labo bantu kuyabe kudula, ngoba kuyabe sithi ukuthi kumele behambe umango. Bakhona abantu abathole amavoti abo eWoodville, bona bengabantu beSource Town. Omunye wathola ibizo lakhe eMazowe, yena engumuntu wakobulawayo. Omnye wathola ibizo lakhe eMathi South, yena engumuntu wakobulawayo. Kusithi ukuthi umuntu lo nxa engavota kuthi ukuthi ngelanga levoti sokumele agade amabhasi esiya khona le eMazowe eMashwesi, kumbe siya le khona le duzane Plumtree eMathi South esiyavota. IZEC isilahla abantu abaningi, lokhu sikubona kuyindlela eyokuriga irigela uMnangagwa lokuthi khona kube le ngxabano indaba zokhetho. UMnangagwa azatshena ukuthi hayi sesibhana ama-elections for 7 years. Lokho esikwenziwa yiZANU PF ubona kuyikuqila, ngoba kwakungemelanga abantu bekhitshwe ezindaweni zabo lapho abahlala khona. I-polling station imele ibe labantu abayi-1000, kodwa nanzela ukuthi i-voters roll ekhitshwe yiZEC namhlanje ilabantu abalutshwane. Kulama-voters roll atholakale elabantu ku-polling station abayi-400, enye ilama-600, abantu abakwananga. Kusithiwa kwenziwa lokho ngabongo ngoba kumele kube le ndlela yokuhlela ama polling station ebulenjini. I polling station imele ihlelwe ibe le 1000 i software esithunywe web software SQL ukuthi i software yezek imele ivumele abantu abayi 1000 kuphela ikwenza ukuthi izek i polling station ingabi labantu abangaphansi kwenani le 1000. Lokho sokwenza izek iyona inhlanganiso ethatha imali yama taxpayer eZimbabwe sikubona kuyikwephula amalungelo oluntu usithi ukuthi abantu abasothi bethole ukhetho olukhululekileyo. Lokho ikuhlukuluza abantu beZimbabwe, sibona ukuthi umnanga kufuna ukucila abantu kube yinto vele ebangwayo, kanti ke thina sidinga ukhetho olukhululekileyo, ukhetho olungeladli, ukhetho oluphucukileyo, ukhetho olungelasimenemene.
Manje izikhalazo zenu selizihambise phambili yini ukuthi izek izilungisise?
Sizahlala phansi njengebandla sibone ukuthi indaba lesi iphatha njani, ngoba indaba le ihlitshengisa ukuthi umnangagwa ufuna ukuthi aphazamise ukhetho njengoba engafuna ukhetho. Siyazi thina ukuthi ubethutha abantu emaphandleni baletha edolobheni. Sesilokucabangela ukuthi abantu abakhona ku-voters roll libona labo abantu bemaphandleni, bona abavele behlale emadolobheni, lokucabangela ukuthi bengabe belahliwe. So lokho kudinga ukuthi wonke umuntu owe-Citizens Coalition for Change abe khona kusasa lapho esiyahlangana khona. Sidinga amaqhinga okuthi sizaqhuba njani ngayo le indaba.
Hello ke ngumnumzana Swithan Chirohodza isikhulumeli sebandla lesisisi kobulawayo ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo. Imizamo yokukhuluma le Zek kumbe abezani PF yehlule, kodwa omunye wabakhokheli bezek umnumzana uTloyile Silayigwana wethule umbiko ngolwesihlanu esithi ezinye indawo zokuhlola amabizo zizaphuza ukuvulwa okuzabangela ukuthi lolu hlelo lwengezelelwe ngelanga elilodwa kulezo ndawo ezizaphuza ukuvulwa. Lokhe sokudaba olufanayo abanye bathi ukungahleleki kohlelo lokwaba izigaba zokuvota i-delimitation kungaba sekuphuma egcekeni ngoba uluhlu lwabavoti oluvuliweyo lumanikiniki. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora wahambisa udaba lohlelo lwe-delimitation emthethwandaba esithi kumele lolu hlelo luqutshwe kakutsha ukhetho lumiswe okwakathesi. Sixoxele siphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Kulakwashe Munsaka ozancintisa eBinga North efuna ukuba lilunga ledale lephalamende. Saqala ngokumbuza ukuthi umkhankaso webandla lezanu PF uhamba njani khona le eBinga.
I-delimitation ikhangela ama-boundaries ngemva kokubona ama-numbers abebewafuna pe every ward. So babe sebekhangela ukuthi bequme ngaphi kwenzela ukuthi iward ikwane lawo manumber. Abanye bayasala, abanye bahamba kwamanye ama-ward. Ngakho-ke akula oyalelweyo ukuthi engene ebe yi-candidate yayiphi party nge-delimitation. Lokuthi yeneyo kubana lapha wena kade ukhangelela ukuthi kuza ngintisa ukhona usutshintshiwe usuza kwansi ukuthi ukonteste ukweyinye iwadi engasiyele kathi uyikhangelele, ngoba i-delimitation ite iquma yakuquma yakufaka kwelinye icele okade ungalikhangeleli. So lokho asiyo into engakhalisa abantu, ngoba wonke umuntu engakhala kusho ukuthi akula delimitation eyayenzwa. Nxa ungananzelela kulama minister lawo futhi afethwa i-delimitation yangeniswa same constituency emabili amaminisi ngakelo babo Simangaliso Ndlovu abasakontestanga, ngoba bafambaniswa labo baba uphuthi ngakhangela nomama uNzenza labo minister Mona bonke bacina delimitations befake one constituency babhuqana khonale omunye wawina. So ayikhangeli ukubana nguzibane kumbe ungapi.
Kodwa lona uhlelo lo delimitation lilubona njani, njengoba sisizwa kuthiwa uhlelo lolu aluhambanga ngemfanelo okwabangela ukuba abanye commission sina bengavumelani lalo?
Sina angifuni ukuliqambela amanga baba Gandhi. Thina uhlelo lwe-delimitation ngabe eBinga lusihambelanga ngendlela efaneleyo. Ngizwa abanye bayangithaba ukuthi liwahambele ihambele kuhle kodwa thina alusihambelanga ngendaba efanileyo ibhinga baba inkulu kakhulu ukhangele njalo ama population yethu ungakhangela kumbe usuka lapho oqala khona eyami constituency ibhinga north ifika lapho ephethela khona yi 284 kilometers ungaba ngumango osuka eHarare usiya eGweru lokho uku one constituency inkulu kakhulu okumangalisayo ukuthi sibesigayela ukuthi ngibe ingaqunywa ibhinga south layo iphose ifike kuma figures onalawo incane nje kancane kule bhinga north kodwa la inkulu so sibesikhangelela ukuthi hayi sizaqunywa kodwa asikhangelela ukuthi siqunywe ngemva kokukhangela umango sikhangela abantu abaregistile ukuvota ibhinga ibisiba labantu abadlula 90,000 abakwanisa ukuthi abaregiste ukuvota ngomthetho wezeki ukuthi siqunywa 22,000 or just above 22,000 kumbe 23,000 ngikukuthi abantu beyenelisa ukuba yi-constituency so thina njengebhinga lingakukhayelisisa sibe silama-constituency akwana amathathu egcekeni kodwa kwadicide ukuthi kuthathwe abanye abantu bethu amanye ama-wards ethu engezelela elupane ngale ubana ilupane ingafi okuyinto edanise sibili abantu bebhinga ukubana yindaba singatholanga lathi ama-constituency amathathu eleyo delimitation icine isibona amanye ama-wards ethu esebanjaniswa sesiba makhulu okumangalisayo ama-wards ngoba thina i-ward yethu inkulu ukudlula amanye ama-constituency i-ward A1 so yinto sibili esihluphayo lokho sesikhangelela ukubana lathi njengabantu bebhinga bo sithole ama-constituency amathathu wenzela lathi nxa sithola ama-resources ngoba ba-allocator sinskati based on ama constituents ungakhangela even iCDF manika ama MPs thina sebe lokho sila ama constituents amavili thina sikhangelele intuthuko esigabeni sethu esebhinga
alo ke ngomnumzana kudakashe munsaka isiphathamandla sebandla lezanu PF njalo ezancintisa ebhinga north efuna ukumela lesisigaba edalele parliamente
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele
Abenhlanganiso eziququzela ukududulwa kwabokuza kwele South Africa seziqalise ukubhoda ngamafekitali bekhuthaza abavela kwamanyamazo ukuthi baphume baphelele umhlaka 1 Nhlangula engakafiki Abantu laba bahamba bengamaxuku behlabela ingoma ezicothoza abokuza Ngolwesine bebese Cosmo City. Sixoxele sizalane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, umnumzana Muzobanzi izikhali.
Ngise Cosmo City. Labo bantu bebehamba bengena emafemini. Behlukumeza nje abantu ngokuthi bafuna amaphepha, abantu babadlela imisebenzi. Kungakho nje begcwele lapha e-car center emafemini behamba bengenela abantu mina ngise Cosmo City ngisebenzela emafemini e-car center.
Manje bebelodlakela yini abantu laba njalo njengezizalwane zeZimbabwe akulichiyanga lilo kwesaba. Ikakhulu likhangelele lakusasa
sisele silokwesaba kakhulu sisele silokwesaba kakhulu ngoba into eyenzakalayo laba bantu basingenela emafemini okuwukuthi emafemini lapha kulapha esisebenza khona so kusinikeza ukwesaba kakhulu ngoba asikwazi ukuthi kugcineni kuzagcina kuyiphi umumo kumbe kuzagcina kusenzakalani ngoba laba bantu basola abantu bangaphandle ngoba abalawo amaphepha njalo babathathela imisebenzi zilapha eSouth Africa so yikho kusinikeza ukwesaba kakhulu ngoba le into isiyibona ukuthi ekugcineni izagcina esisinikeza iproblem yokuthi sicine sesithola ukulimala
manje njengezizalwane zeZimbabwe nxa likhangele khona lokho okwenzakalayo lilesifiso yini sokuphenduka ekhaya kumbe lizabhekana labo lobobunzima
kunobunzima kakhulu ukubuyela emakhaya ngoba isimo esibhekane naso emakhaya sibi akuna msebenzi emakhaya eZimbabwe njalo sikubona kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba mawusekhaya abantwana bazabe befuna ukudla bazabe bedinga ukuthi nabo bebe nempahla zokugqoka kepha ekhaya ngale akukho konke esingakwenza masingabe sibuyela emakhaya ekwenzakalayo ukuthi sizogcina sesithwele nzima futhi kungekho sikwenzayo so isifiso sokubuyela emakhaya hayi asilaso sifisa ukuthi angabe siyahlala nje lapha kahle sincinge silungisa abantu imuli zethu ngempilo ngoba masingaye emakhaya kunzima ukuthi siphile emakhaya.
Lo ke ngumnumzana Muzobanzi Zikhali isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inhlanganiso yakwele Melika ethiwa Fitch Solutions yenze ucwaningo oluveze ukuba ibandla leZANU PF lizanqoba kukhetho oluzayo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuvakatshela kwele Malawi ngolwesithathu okwamalanga amathathu kuhambo olujonge ukuthuthukisa ubudlelwano bamazwe womabili. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, Studio 7 linjalo nabalandeli nabalaleli bonke. Siyamina yaphila likhwisha mlalazi Dumane. Ngizwa ubuhlungu ngezekhe engahloniphi isizwe sikamthwakazi noma isizwe saseZimbabwe uzulu wonke jikelele. Kambe uma ezothatha ama-distance ukuthi abantu bevotela katshana ibeyikhiphi ilanga njalo lokuthi khona bebezojheka malokuzela amagama abo iqeda ingavuso abantu begibele ngemali izalukazi gibele zigade ngemali zisuka lapho ezigada ezisuka khona abaye bahamba ngamanyawo khomba ukungahloniphi abantu lokubana maswabi kakhulu ngayo le ndoda yezekhi le sokhomba ukuthi into ezenzayo ayinanhlonipho ngaba ngozulu.
Yebo yebo Studio 7 nganyalibengelela lonke bantu ngemuzi yeyi ezamalota zivoyo lawo kutayili yini yini thina siyizalukazi yeyi akule akule butoti woda ake lisitheleleni ichamisa kabopha amabhurugu ezanu veli ibhokile ithengisa abantu amayouthi lawa ngama-$5 labadala manje hhayi amayouthi lawa hala ngqondo la lapha nje njengeyiwadi 8 yona ngokwayo izitshene ibhizi bephiwa abadala labancane ama-$5 kodwa wasezelayo nalowo mntwana kuthiwa unkazana uthi unolwazi lo umntwana omncane nje kodwa wawemsebenzela naye uye wakhe izindlu zakhe bona batholeni umama kolivukeni atiti wayephiwa $5 lesuku zonke aba bachamisa bopha amabhrugu ezake ebhokile nelokuze niyayele bona lawa mama awathatha isinyuzi laba hhayi ngalobutoti
basakazi abalaleli livuka njani linjani mthokazi wonke hhayi siyabonga inyuzi masenga lo khuluma ngilapha ngisegoli hhayi siyabonga inyuzi sibonga nje le mbono yabantu baqinisile laba bathi kufanele i-audio ibe mfitshane umuntu singarekodi okude kakhulu 30 to 45 seconds kuyabe sekuzwakile ezilokezi umuntu uhlala phezu kodaba ngicabanga ukuthi kubalulekile konkeyanti ukulandele ukuze singene sibe baningi njalo kulo bhuti lo omunye ohlezi esenza uhlelo lokuvikelela uhlelo lakhe lukhona ngale sasingena lathi laphana ngingaze ahambe ayecheka ngolwesisekhona nge-Friday ngomgqibelo ngabo-2 emini lwehlelo lwe-diaspora ukubingelelana khaphana ngingene laphana download i-app yakhona i-radio garden laphana ngangene kule app ukuthiwa i-radio garden download i-app yakhona i-radio Zimbabwe like le page lakhona ku-Facebook laphana thatha inamba zakhona zama ubatshela ngalo ukuthi bemlalele abeyenza kumsangano wakhe laphana mbona ngani laphana uright ayeke ngapho kuloke senzela into ezentu zobuntwana lapha sikhangelele umuntu ozakukhomenta ngokukhulunywa maqondana lokukhulunywa enyuzini labakhuthaza abantu ukuthi uhambe kuyevotwa silungisilizwe aboloke senzela ubuntwana lapha into esenzela into zokudlala emdala angazi ukuthi wagcina kucred bani lo mjida lo aze kasihloniphi kahle kahle kade ngihlala ngizwe le nto yakhe le umdala ke balenkomatiyane engile sikuba sangikibo kwale esifakele senzelile ukuzeni esifakele ukuthisa nje ezingelangcono
salibonani balaleli nabasakazi bakastudio 7 eish mina nginokudana kakhulu ngendaba yeza izanu nje kodwa kukhona eyake yacabangela khona abantu bezimbabwe nje mpela abantwana nje bezimbabwe yabacabangela okuyi-1 obona lapha lamaplazi ayi-21 manje bona kathe sibathenga ama-helicopter
ama helicopters isimo sasekhaya sinjani ngawani uyemuzu angilona isibanda esekutshela ukuthi sajayela ukusola yini ofuze sincome oro sibuke ngama helicopter abo bona bezazigibela sizapha sayigibela thini sizihlalele enkaya lapha emkusweni asilala masimo bona bale 21 abantu ababo bahamba phezulu emoyeni thina sikhamba emagodini nalawa ngalungiswanga emgwaqo esibhedlela kulamito ungubaba mpelo lengqondo ungathenga ama helicopter sitsho nje ukuthi ungubaba ekhaya ungayithenga mpela uthenga imoto BMW or Mercedes Benz abantwana bengela school fees abantu ukudla kungekho ekhaya uyabonga ubaba onjani kuyini kwabo ofuze sikungcono bona abantu bake bakhona bake basicabangela khona nje singabantwana bezimbabwe ukhona nje okuyi 1 ayi ngangaze ngubone mina hayi amaplazi bathatha bazinikana bodwa bathi lokhu nje okunye ongamaplazi nyana bafaka wona amaovedi asidayisela futhi ngenkomo amaplazi ayedayiswa la ngenkomo akulanto abazayenzela abantu besezimbabwe lapho hayi bandla nje ofuze nje siyelivotela awuthi sonke nje singamazimbabwe
Studio 7 salibonani linjani hayi thina siyaphila lapha ezimbabwe ngithanda ukulethwa mumbono yabona izanu ngabantu abangamakhrukhu abalesimeneme manje kunohlelo lolu abantu abase-South Africa asebephelwe ngama-permit nabangenama-passport athi yona ifuna ukubanceda abantu abananzelele khonapho ukuthi lapho azariga khona umnangagwa izanu lapho ezariga khona kubona labo bantu ngoba ngaye ifuna ukubancedisa ngezinto ukungena lezikolo sokumele babe lamaphepha abavota khona bevotele izanu ngoba yindlela engiyibonayo mina abanazelele khonapho abantu bananzelele sibili ngoba kathezi ukuthawula ama-registration ayitholakali i-voters roll kodwa bona bathi bona umsebenzi uhamba kuhle akuna nto abayivumayo laba bantu labo ngamamenemene abantu abacorrupt ngiyabonga
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 kwezemelika udaba lwesivumelwano sokukhweza isikweleti sikahulumende welemelika okuthiwa yi-debt ceiling sokuze kwavunyelwana ngamalunga amabandla omabili asedale awama-Republicans lama-Democrats kodwa kubikwa kulamanye amalunga amabandla omabili alokho engakavumelani lokusesivumelwano lesi akumelanga ukuthi kufike ngolwesithathu kungela sivumelwano okungachiya ilizwe lemelika lisenkingeni. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Del Moyo saqala ngokumbuza ukuthi kanti vele i-debt ceiling kuyabe kuhamba njani.
So okwenzakalayo khona manje ukuthi izikwelede ze-America sezifikile kulelo zinga and therefore makuyukuthi kumele baqhubeke bakwazi ukuthi bakwelede izimali kumele uhulumende abavumele so at the moment sike sakubona lokhu kusenzakala ngesikhathi sika-Obama lapho ama-Republicans ade controller khona i-House of Representatives bekwenza besala ukuthi bakhuphule izinga lesikweleti lezo okwenza ukuthi umkhonomo we-America i-government ihluleke ukubhadala izikweleti zayo and then lokho kuyinto embi kakhulu ngoba kuya-affecta i-stock market kuya-affecta umkhonomi wonke kuya-affecta labasebenzi njalo ngoba amakhampani amaningi agcina eluza and then le value ama-American securities iyayehla esingathi ama-bonds ama-security bonds ayaluza i-value and then umnotho omningi uyalahleka so u-Biden njengomongameli uthi yena akumelanga ukuthi kufike kuleso stage ngoba all along vele i-debt ceiling kusukela ekuqaleni ibilokhu ikhutshulwa ngoba izikweleti eziyabe sezivele sezisetshenzisiwe so akazwisisi ukuthi why all of a sudden sokumele ukuthi i-America ihluleke ukubhadala izikweleti zayo
abanye njalo ngabathi njengoba kuthiwa amazwe aphansi kwenhlanganiso le okuthiwa
kuthiwa yi-BRICS efuna ukuthi kungasetshenziswa idola lemelika. Ubona ungani kungagcina kubangela na ukuthi idola lemelika liphele amandla njalo lingasetshenziswa umhlaba wonke jikelele njengalokhu kade kusenzakala?
Mina ngokubona kwami amalungu afana labo BRICS lawa, ama-reasons abo okungafuni ukusebenzisa idola ngokubona kwami ukuthi idola liqine kakhulu, i-value yalo mawuli compare lama-currencies zabo abawasebenzisayo bona. Ngingathi njenge-South Africa eyi-member e-BRICS, uzobona ukuthi i-rand mawulikhangela seliwile compared to i-dollar. So obviously makuyukuthi bayehluleka ukuthi bakhuphule ama-currencies zabo ukuthi akwanisi ukwenzana le-dollar, bazochoose khona lokhu ukuthi ngabe kusetshenziswa a different currency. Kodwa mina ngokubona kwami i-dollar ukuqina kwalo umhlaba wonke jikelele akusinto elula ukuthi bangaphomba ukuthi bavuke nje bethi asisasebenzisa i-dollar, ngoba kuzo affect ama-currencies abo even more. Njenge-rand khona manje selikhangelele ukuthi libamba i-20 rand to i-dollar elinye. So you can imagine mabe ngathi asisafuna ukusebenzisa ama US dollars plus futhi mawukhangele amazwe amaningi aboleka izimali ku-World Bank la ku-IMF, and izimali lezo kumele bazibhadale i-interest lokubhadala back izimali lezo kumele bakwenze ngama US dollars.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseVirginia ngapha kwelemelika. Ezothileyo ka-Amanda Black isidubela uhlelo lwalamhlanje. Singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. ubungahleleki kohlelo lokwaba izigaba zokuvota kungaba sekuphuma egcekeni na. Amabizo abantu abaningi awekho kuluhlu lwabavoti. Abenhlanganiso ezigqugquzela ukududulwa kwabokuza kwele South Africa sebeqalisile ukubhodabhoda ngamafekitali. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.